Sika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavili lanhlanu kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuhlukunyezwa kwabomama buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulinka kakhulu lezomnotho. Nxa ezomnotho zisiya zicansa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle. Nangapha ukuhlukunyezwa kwabomama lakho kuya kucansa.
Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana kuya kusanda eZimbabwe.
Okube busungu nje ngesikhathi samfonela umdala kade esaphila, so wathatha ke waya esibhedlela la angazange wafika wasibheda imzuzu engabe ngamashumi wasedlula emhlabeni.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edale lephalamende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ukuqala komkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana o 16 days of activism against gender-based violence namuhla. Ezinye inhlanganiso zikhala ngokuthi izehlakalo zokubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya ziyazisanda. Enye yalezinhlanganiso iMusasa Project ithi ihola ngehola ukhona owesifazana odlwengulwayo eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi ithole izehlakalo zokudlwengulwa kwamankazana labesifazana abakhulileyo ezifika phose kumakhulu amane lonyaka. Sixhume olwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu yena othi uqakathekile umkhankaso wokulwisana lobudlova lobu.
Kuyanjabulisa ukuthi lamhlanje siyaqala nje ama-commemorations e-16 days of activism. Kujayelekile ukuthi sibili nxa siqala lelo lawo ma-commemorations omama labo isibindi sihlale lenhliziyo ibihlale phansi, ngoba sabe sikwazi ukuthi amalanga wona lawo 16 izidlova ezingobaba zizayisaba sibili kakhulu ukuphakamisa isandla, ngoba wonke amehlo akhangele khonokho, indlebe zonke zimelele ukuzwa khonokho. So ngiyajabula kakhulu ukuthi sokuphinde kwenzakala njalo lonyaka, isikhathi sesifikile sokubana sinanze ukuhlukunyezwa kwabomama.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini lolu ludaba oluhluphayo kakhulu emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakho khona eZimbabwe, njalo uhulumende uhlezi nje ekhuluma ngalo lani abalwela amalungelo abomama. Kodwa ungathi kuba lobubelo yini?
Hayi, ububelo mina angikabuboni, kusenzakala kakhulu. Engingathi kulo ngani sokutshintshile, sokulomehluko, kulapho emapholiseni abakuthiwa ama-victim friendly unit. Yikho sokulomehluko ukuthi loba nxa uhambisa udaba lwakho lokuhlukunyezwa, hayi, bathathela phambili indaba yakho. Kodwa vele ukuhlukunyezwa kwabomama mbone ngani buya bucansa buthiya phezulu. Ibe sengikulinka kakhulu lezomnotho, ngoba into enginanzelelayo nje yelihlo lami yikuthi nxa ezomnotho zisiya ziqasa abantu besehluleka ukuphila nje kuhle langapha kuhlukunyezwa kwabo mama lakho kuya kuqasa ingazi kumbe mhlana kumbe ngomnyaka lapho izinto ezizaba ngono khona kwezomnotho enjenge yikho lapho isizananzelela ukuthi langapha ekuhlukunyezweni kwabo mama kuyehla
Kungani kahle kahle ubona kulobuhlobo phakathi kokuhlukuluzwa kwabo mama lesimo somnotho
Senanzelele kakhulu ukuthi nxa umama bekhulunywa ngokuhlukunyezwa konke kuqalisa ngokuthi besingela kudla endlini ubaba uhambe wayahola wahamba wahuquluza imali yonke ngathi ngimbuza wangitshaya kuthe angilasitshebo bengifuna imali zabantwana zesikolo konke khonokho kwangenza ngabona ukuthi hayi ezomnotho lokuhlukunyezwa wabomama kuyahambelana sibili ngoba umama nxa esendlini uyabe ekhangelele ukuthi ubaba abuye laye anjani amkhwisele amnike imali yakho konke nje yokuzina endlini
unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana
Direct from Washington The Voice of America
Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli weMutoko North edalele ePhalamende. Obemela leli bandla umnumzana Rambisa Inyabote unqobe umnumzana Boniface Mushore owebandla leMDC lomnumzana Edson Mugoma owe-NCA. Isihlalo lesi sisele singela muntu ngemva kokuba owayesimela unkosikazi Mabel Chinomona ekhethwe ukuba ngumkhokheli wedale leSenate.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umnumzana Robert Mugabe ulokhe elalisiwe eselatshwa esibhedlela kwele Singapore njalo uthi kasenelisi ukuhamba. Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eMurombezi izolo. Wengeze wathi umkabe obemele aphenduke elizweni kumalanga sanda kwedlula kodwa wehluleka ngokugula. Ngalokho uthe usezaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Harare siyalichayela ihlombe ngosekelo lwenu kunqoqo ebise Crown Plaza Hotel ngolwesithathu kwaba kuthwe yile ingxoxo ithuba lisasekhona iStudio 7 Air Voice of America imanyenela beMedia Center ikwethulela ingxoxo ephathelane lokuthi kanti kungani uhulumende elokho engakasunguli umbuso wezabelo iDevolution inhlelo zentuthuko esigabeni seMathebeleland South Lezinye ihlupho elibhekane lazo kulumango. Nanti ithuba lokuhlangana lami uPresident Jeremiah owe Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Lwezi kusukisela ngo 10:30 ekuseni kusiya ngo 12:30 emini eApex Lodge eGwanda. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana eyeFacebook emakhasini ethu awe VOA Shona, VOA Ndebele, le VOA Studio 7. Lingakuthwa ileli thuba lokuphatheka kulolu hlelo kulingxoxo.
Amapolisa athi aphakathi kokucwayisisa udaba lokubulawa ngombhobho komunye owesilisa esigabeni sakoDupute ePlumtree ocatshangelwa ukuthi udutshulwe ngamasela ezifuyo kuthange. Umnumzana David Matihwa Ndlovu ungenelwe ngabantu ebusuku bamtshaya njalo bamdubula wayafela esibhedlela. Isikhulumeli samapholisa ezansi yemandebeleni umnumzana Philisani Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi baphezu kwalo loludaba. Sixoxele isakhamuzi sakoDupute umnumzana Christian Dube yena osole kakhulu isehlakalo lesi.
Angeke sitsho ukuthi ngubani ngokwakathe eside impela singabe sihamba amanga njalo kucabangela umuntu khona kuyabe kuyinto engekhonhle esingakutsho nje singathi hayi umntala yena ukuhlaselwa kwakhe singathi nje umntala yena uzama impela ukuthi abantu mhlawumbe singaphila ngcono ngokuthi silwa lokuthi ngoba ngiyakade benzakala esigabeni so sibe sicabanga ukuthi ngoba ukuswela lobu buphilisa abanye abantu so esikucabangayo singakutsho kwakhathe sikuthi hayi sikhangelele ukuthi mhlawumbe umntala la udliwe yizo izigebenga lezi ngoba sezibona ukuthi ayi akusasebenzeki abasazi phela njengoba kade bephila ngalokho sekulomdala labancedisi bakhe so basebebona ukuthi hayi kungcono benze njani becenta indlela yabo yikho esingakutho kwakade sibabunkomo ngoba hayi ukuthi sicabangele ukuthi ngubani phela hayi siyabe sesishukela abantu babunkomo.
Ube lipholisa lesigaba kumbe ube ngumuntu nje olwisana lesigebengu lesi?
Bekungumuntu nje olwisana lesigebenga, umuntu ongahambisani lobugebengu ngoba bona besekuvele sekumotshakele esigabeni phela hayi bekungasayenzi izifuyo bezilahleka kakhulu so kwasekufika nje le nhlangano ekhona nje elwisana lakho.
Amapholisa afikile yini njalo athini?
Babonkomo kuyadanisa kakhulu lokho ma ungabe usukhuluma ngendaba yamapholisa mpela kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Singazi singeke sibashole kangako ngoba ilizwe lethu njengoba lani libona ukuthi limi ngezinyawo. Okwenzakeleyo ngesikhathi ukuthola kwami ikholi leyo ukuthi ngibakhangelela amapholisa nabakade sebesendaweni lakuhlaselelwe khona umdasi ngifonele laba abafana abakobhuje laba esinabo ngabaswele. So sengibaswele ngasenisibale number zomunye u-CID fonela yena wasenginikezwa inumber zikamember in charge wemahlambuti. So member in charge wangiphendula wathi yena ukhatshana so ngizama ukuthi ngifune labo bafana so ngehluleka ngabuya ngamfonela futhi ngazwa ethi hayi right ngisadinga ifueli ngizafika lapho. Okube buhlungu nje ngesikhathi ngisamfonela umdala kade esaphila so wathathwa ke waya esibhedlela la angazange wafika wateda imzuzu engabe ngamashumi wasedlula emhlabeni so ukufika abafikile kodwa hayi isikhathi sona kade sesihambile njalo ayikho nje into esiyiphetheyo esingathi batheni okwenzakeleyo nje hayi babuye labo bathatha statement bakhangela labo njengoba umdala linyazwe kakhulu mpela ngoba hayi sigebenga mpela sisebenza something like 7 bullets so yinto ekhona babunkomo basebethatha ke isidumbu bahamba lazo yikho kukhona.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzisa koDupute ePlumtree. Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe manje
lo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuntu sixoxa ngakhona ukwenzakala kulezi nsuku lapha ngikhuluma ke ngokuthunyezwa ngabantu WhatsApp la ku Facebook into ezinjalo abantu bedumeza abanye begcinwa amakhanda abanye belimela okunye okumangalisayo ukuze inhlaziyo ludaba ngilomama unkosikazi Sithokozile Fuzane uMakhumalo. Sabona Makhumalo?
Yebo baba.
Kunjani ma?
Ngikhona linjani lana?
Hayi siphile kakhulu. Ngiphinde lapha ke enkundleni lo baba uReason Masiza. Baba Masiza kunjani?
Siyaphila baba idibeni njani kopiyaphi?
Siphile kakhulu. Yes, kanti ngawe mama. Makhumalo ubona njani khona ukuthunyezwa ngabantu? Ubona umuntu sephonga ukuthumeza into ezinekanga?
Eish, siyayibona linto ethunyezwayo ngabo. Onye iningi nje ngabantwana abaqedisisi. Kule zinto ezisabisayo nje kule zinto ezingesabisiyo ezokufakwa yokuthi zibone ngabantu but bona bayaposta kuphela uyobabe betyelana kusuka nje kuyinto encane nje kubo but izinto ezifuna ukuthi zilungise ukuthi izinto ezinjengalezo zifuneka ukuthi zibone emphakathini nabantwana abancane ukuthi babone izinto ezinjengazonezo zisuka zibalimaze ngaphakathi so into yakhona ngazi ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi ingavalwa into yakhona ningabe ngicabanga ukuthi bona ababayi babahambisa inhlelo okuyabe kunganithwaba kubona ukuthi kungekho right bakumise kungadluli kuyele obakubona kukubi bakumise kungadluli kuyale kwenzela ukuthi bazabona ukuthi into engalunganga yile ayidluli.
Yes, siyakuzwa kakhulu Makhumalo. Baba Masiza, ubona njani konoko?
Into esuka kakhulu isilahlekele abantu kumbe ilahlekele uZulu yinembeza nenhlonipho lokuziphatha lezinto ngoba sikhula besikwazi ukuthi kulezinto ezivilayo njengokuthi mhlawumbe umuntu uma kuzuthi utshonile kuyazila ngokwesintu ukuthi lowo muntu athathwe isithombe kumbe ashute i-video. So into engiyibonisa isenzeka kakhulu kungunembeza osuphelele abantu okudinga ukuthi kudinga ukuthi emasontweni yasebantwini abadala lakuyo yonke nje izinhlanganiso kufundiswe kakhulu ngendlela yokuziphatha kumbe langendlela yobuntu. Okunye kakhulu okumele kwenzelwe kumele ukuthi kunanzelelwe kakhulu ukuthi abantu abadala masigadeni abantwana ube kwazi ukuthi umntwana kuma social networks kuma Facebook kuma WhatsApp yiziphi izinto azibukayo ezifaneleyo lezingafanelayo ukuthi kugade ngoba abantwana bakathethi balamafoni afundileyo ukutholakala abantwana noba kungasathungezanga lezo zinto beziguglishe ezingabonakala ukuthi ibonakale. Ngenkathi umfundiso ayibe khona emasontweni, ibe khona ezinhlanganisweni, ibe khona kithi singabantu, kubuye unembeza lobuntu.
Ye mana khonapho ke masisa sikubamba umlomo khonapho Makhumalo, wena ngombono wakho ubona zani nxa abantwana bengakhuzwa, bakhuzwa mbani?
Hayi, ebantwaneni-ke sekwawonakala wena le 18 years lelungelo lomntwana ukuthi umntwana ungamkhuza ayikumangalela emapholiseni lapho kwase kwamoshakala khona izinto. Njalo ba umthetho ngwakudala wona loyani obuyela wakudala, hhayi abantwana ngabe balungile. Lawa amafoni wona le asikwazi ukuthi sikhulume ngawo sibatshele ukuthi lingenzi so la nxabelele ebusuku ngo-12 yabusulele yena uzabe idlala vele ifoni. Lapho akunzima-ke ukuthi sizayilungisa siyithini, because sithi bona ababamba ama-inthanethi labama-network ababhlokhi kuphela, ababhlokhi ezinye izinto bazibona ukuthi lezi zingedluli ukuthi basendelane zingedluli, bazabona ukuthi izinto ezinje azifuneki.
Baba Masiza, ngamafitshane sibili ubona ngazani pho kumele kuqalise ngaphi konke lokho?
Ngicabanga ukuthi into enkulu lokumele ukuthi imfundiso kumele iqhamuke kubazali, ngoba uma singathi thina abama-network mababhlokhe ukuhlwendelwana kwamavidiyo kungabe nzima, ngoba ama-network afana labo-Facebook lamanye ama-network kuvele bayenzela wona ukuthi kusendwe amavidiyo. So kunzima ukuthi bebe begade ukuthi beyehlukanise amavidiyo a-right la-wrong ukuthi beya-process ukuthi ehambe. Kodwa-ke thina singuZulu yithi esingagada kumbe sizigade thina abadala sibe sesigada abantwana, ngoba kuzakhula isizwe esingasela nembeza le singasakwazi ulupho oluzilayo.
Okwanamhlanje sima lapha kuhlelo lethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siyaqhubeka ngeviki ezayo silo mama uSithokozile Fuzane uMakhumalo, lo baba uReason Masiza, Oliver Lisa ngenjabulo, uMthembo Sithemba uGibbs Dube lilale.
Kangele zinye ziyowagcina amasiko kangele amanyama bayawagcina amasiko.
Sibongeke ijayelidala uGibbs Dube. Siqhubeke ngenhlelo zethu singene kulwaba sakhulayo silo Big Mike.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumayikobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lonkosazana Gugulethu Siso ongisakhulayo njalo ngusomabhizimusi ngale kontuthu ziyathunqa ngobulawayo. Sixoxisana ngenkampani yakhe yona ebizwa ngokuthi Thumeza. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Gugu sisi wami, ngiyakwamukela kuhlelo sisi, unjani?
Ngiyathaba ukuba khona, linjani?
Hayi, siyaphila siyaphila, sithabile ukuba lawe kuhlelo sisi. Masithinte udaba olusegudweni siswami, awungitshele mayelana ngenkampani yakho iThumeza, awusitshele ngamafishane ngalokho.
Okay, iThumeza esikwenzayo sezama deliveries on demand and last mile, ukutsho ukuthi nxa ugogo esithi efuna ukuthenga impahla zakhe ngekohousing, siyakwanisa ukumdobhela impahla zangkhona sizimhambise simdephele emabhasini. Ngokuthi kasanidi ukuthi xa esikudinga nalo truck driver xa esikuhasla ama-prices, it just facilitate that exercise entirely for her.
Ayinyakuzwa ke sisi. Awungitsheleke uyazi ukuthi ngeyikhathi eyiningi abantu baqala amankampani ngenjongo yokusiza abantu emphakathini ngoduba ababhekane labo. Awungitsheleke sisi ukuthi inkampani yenu ithumeza ile njongo yokuthuthukisa uZulu koBulawayo na njalo lithuthukisa uZulu kanjani?
Sizulu ukuthi singeda abantu abaningi abanganamsebenzi abalezimoto. Ngoba uyabukwazi ukuthi ngelo bhudi wakho lo mbaba wakho osewazithaya engefosfuli engewayenza i-voluntary resignation but ile moto angizizi. So sizenzayo ukuthi asikunikezeli ubaba ngomama sithuba lokwenza imali.
Lisebenzelana ndawonye labantu abakubulawayo kuphela na?
Kathesi sisebenzela abantu abakubulawayo but siphuma ngoku-expire between the Bulawayo and Harare within the next month.
I see what you
mean. So ukuthumela.
Hayi sikuzwile kahle ke sisi. Masixoxeni kancane mayelana ngokusebenza ndawonye labanye abasakhulayo. Ngibale ebulenjini bokuxhumana ku-Twitter ukuthi njengenkampani lisebenza ndawonye ngezinye inhlanganiso ezikhokhelwa ngabantu abasakhulayo ezifana labo Fresh in a Box. Ngesikhathi ngesingizwe abantu bathi ama collaborations of course. Kuqakathekile okungakanani ukusebenza ndawonye ngabanye abontanga njalo kuyathuthukisa na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Sokwasiphiso okukhulu ba uyakubona ukuthi nxa uyibhizinisi encane awukwanisi ukuwaprotha amakhampani la amakhulu enjako-Mutual ukuthi o-Mutual mna le khampani ekuthiwa ngothumeza sithi impahla or isenza ama-last mile delivery umuntu awukhangela kuyela ukuthi I already have the delivery company or ngisebenzisa amakhampani like for example DHL. So amakhampani amancane that being run by other young people actually assist a lot, but they get the same vision, they've got the same drive, they have the same target clientele, meaning that the larger they grow, the larger you grow as well, and they're more approachable than Labaraku. So they'll rather grow Amanetic Sako whilst they're still young and grow with those companies as well.
Right, so we start to see Qibuhlelo utshela abalaleli ukuthi ulasi isifiso naso ukusebenza labanye abontanga abadabuka kwamanye amadolobho njalo nxa abantu befisa ukulithinta ukuze baxolisane nani kumele bayephi?
Okay, thina singabantu abaningi ngoba besithi ezimagwethe ukuthi sifuna uku-expanda between Bulawayo Harare but that's not our only vision. Our vision is to be able to be the last mile delivery as well as Zimbabwe. So nxa umuntu omncane ukwazi ukuthi une-talent or you've got a skill that is what we can actually assist to measure. You can reach us on our social media platforms on tumeza.zw or similarly email at hello@tumeza.org.zw or what's number of WhatsApp 077-326-5854 and get back to you as soon as possible.
Hayi sikuzwile kahle sisi, nginethemba njalo ukuthi abalaleli labo bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu Gugu, bekukuhloba lawo kuhlelo labasakhulayo.
Siyabonga.
Hayi mthwakazi omuhle limzwile unkosazana Gugu lethu Siso, nguye owasungula inkampani ebizwa ngokuthi Tumeza. Bafethu sesifikele emaphethweleni kohlelo labasakhulayo. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo. Masibane ngevikezayo olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Bye bye mthwakazi omuhle.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyathokoza kuliviki ukwamukela abalaleli bethu bonke abathegwaqa belalele ilizwi likaNkulunkulu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela udaba olujayele ukuletha ukuphikisana njalo lokuchothozwa kwebandla likaKristu. Lolu ludaba lomnikelo ukuthi kumele yini abantu balethe iminikelo ebandla emabandleni abayehlukeneyo, kumbe lindaba yomnikelo yindaba eyafonywa yaqaliswa ngabafundisi besenzela ukuthi bedle izimali zabantu. ngikhangele lapho kumakho chapter ka 12 iverse ka 41 sikhangele umnikelo womfelokazi. UJesu wahlala phansi maqondana lesitsha somnikelo, wabona ukuba ixuku liphosela njani imali esitsheni. Abanothile abaningi baphosela okuningi kakhulu. Kwafika umfelokazi ongumyanga waphosela inhlamvana ezimbili zemali ezenza intibilitshi. Wasebiza abafundi bakhe wathi kubo, "Iqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ongumyanga uphosele ukwedlula bonke laba abaphosele esitsheni, ngoba bonke baphosele ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abephila ngakho." Into eqakathekileyo ukuthi ngabe ukunikela kuyinto eyayingafanelanga ukuba yenziwe, kumbe kuyinto yokuganga eyenziwa ngabafundisi. Ngabe uJesu wahle wakhuluma khona phana ukuthi hayi, into yokunikela ayivunyelwa, akumelanga yenziwe. Kodwa simboni ekhuluma ngalokho. Sihlangana loJesu ebukela abantu benikela izimali zabo. Kodwa sihlangana laye eqondisa indlela okumele kwenziwe ngayo. Kazange ethi yena kungasayenziwa, kodwa waqondisa indlela okwenziwa ngayo. Wasesitshengisa ke indlela okumele kwenziwe ngayo. Mfundi abalaleli bethu, sinanzelele ukuba uJesu antsho yena thina ngokukholwa kwethu siyazi ukuba wayengunkulunkulu engumuntu. EnguNkulunkulu uJesu, ngoba antsho siyazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithe ekuqaliseni kwakulo lizwi, ulizwi wayevele ephile lo Nkulunkulu. Yena uJesu eyindodana kaNkulunkulu, ngakho uyayazi inhliziyo kaNkulunkulu, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ukhangelani, uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi. Ngabe lindaba yokuphostela izimali eyokunikela ingaqakathekanga kuNkulunkulu, ngabe uJesu kazange ahambe ethempeleni wakhangela abantu benikela izimali zabo? Asilandzeleleni ukuthi into yokuqala uJesu wathi yena, "Khanya uNkulunkulu ukhangela inhliziyo yomuntu nxa sinikela. Kakhangela ukuthi ulethe okungakanani, kodwa ukhangela ukuba inhliziyo yakho isesimeni esinjani lapho uletha lokho okulethayo kuzonikela." Lindaba yomfelokazi labantu abayezinotha ababenikela, siyananzelela ukuthi lumfelokazi kutho ukuthi lapho indibilishi lezo ezimbili aziletayo kwakuyimali yakhe yonke ayelayo. Ngiyakwazi zikhona izinotho ezilaleleyo, kodwa uJesu uthi yena nxa usiza uzonikela kuye, unikela ngayo yonke into olayo na? Kumbe wena ibandla ulibeka ekugcineni? Lindaba yomnikelo iqakathekile kakhulu, indaba esebhayibhilini, indaba uJesu ayeyikhuthaza, indaba uJesu akhuthaza ukuba sizinikele kiyo, sibe lathi ngabantu abanikelayo.
Akuyiphethe mfundisi.
Namhlanje kusihlwa ngiyathandaza baba, ngithandazela abalaleli bami ukuba basize uNkulunkulu kulendaba yokunikela, bekwanise ukunikela ngenhliziyo yabo yonke, bekwanise ukunikela yathandaza uNkulunkulu banxa lapho benikela babusise, wenze ukuba iziphala zabo ziqhele, izibaya zabo zibe zinkulu. Ubancedise uNkulunkulu wami ukuba lalapho imali ingani isincane, wena uzangezelela ibe ningi egama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Sile temba lebusisekile ngelizwi lanamhlanje.
Thina singabantu bana bana lana
abashala
babantwana bana le mama uyidina la babantwana bana le mama uyibona abantwana bana ne bakaNkulunkulu uyibona abantwana bana abahlale tempelini mama
ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umkhankaso wokulwisana lokudlwengulwa kwabesifazana uqalile emhlabeni jikelele namuhla. Abalwela amalungelo abomama besithi ukubanjwa iganyavu kwabesifazana eZimbabwe kuya kusanda. Amapolisa athaphakathi kocwayisisa udaba lokubulawa ngompopo komunye owesilisa esigabeni sakodupute ePlumtree. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.